ndaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 4 kumbimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
All visitors from affected countries should hold valid medical certificates of clearance for coronavirus showing that they've been examined.
Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe yi-coronavirus aziseyikuvunyelwa ukungena elizweni nxa zingelancwadi eziveza ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo lomkhuhlane.
Lokhu bese kwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka, kuthiwa yi-International Women's Day.
Amalunga edale lephalamende awesifazana atshengisele kuleli dale izolo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe ngomkhuhlane we-coronavirus sokumele zibe lencwadi eziveza ukuthi zahlolwa lomkhuhlane zatholakala zingelawo. Izethekeli eziyabe zingelazo lezincwadi kazisoze zivunyelwe ukungena eZimbabwe. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli emizameni yokuvikela uZulu emkhuhlaneni we-coronavirus. Wona osubulela abantu abedlula inkulungwane ezintathu emazweni achiyeneyo ikakhulu kwele China lapho oqale khona. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshwangwa esethula umbiko awenza maviki wonke ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi. Kusiyafika umhlaka 1 kunyanga kambimbitho eleZimbabwe libikwa beselenelise ukuhlola abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha abatholakale bengelalo igciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi baqhubekela phambili beqinisa lolu hlelo enkundleni zonke zendizamtshina lezinye indawo ezisetshenziswa ngabantu ma bengena elizweni. UNkosikazi Mtshwangwa wazise njalo ukuba kulesizalwane seZimbabwe esivele kwele Bahrain lesinye ebesivela eChina ezihlolisiswe ngobuciko obukhulu esibhedlela seWilkins Infectious Hospital eHarare, kodwa zombili zatholakala zingelalo igciwane le-coronavirus. Umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Luke Tamborinyoka, uthi lanxa kuqakathekile ukuthi abalaleli gciwane bengaze bangena kuleli, uhulumende kumele athuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni anelise ukuhlolisisa imikhuhlane yonke jikelele. Emhlanganweni munye lentatheli zindaba umphathintambo wezemithetho lemisebenzi yedale lephalamende umnumzana Ziyambi Ziyambi uthe amajele eZimbabwe agcwele kakhulu izibotshwa okwedlulisa amalawulo, ngakho-ke sekuvunyelene ukuthi abanye babo bakhululwe phansi kohlelo lukahulumende lokubaxolela lwe-amnesty. UZiyambi uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa ukuba yibaphi okumele bakhululwe. Zibikwazi izinkulungwane ezingamashumi amabili lambili, 22,000 okwamanje izibotshwa ezisemajele, ikanti akhelwa ukuba lezibotshwa ezizinkulungwane ezilichumi lasikhombisa, 17,000. Uveze ukuba uhulumende ufuna kusale abayinkulungwane ezilichumi lamakhulu ayisithupha kuphela, 16,000. Osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezemidlalo umnumzana Kazembe Kazembe laye utshele intatheli zindaba ukuthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa inkundla ezivalisa eye-National Sports Stadium eHarare le-Papafield Stadium koBulawayo ukuze umdlalo wenguqu phakathi weqembu leZimbabwe elama-Warriors lelakwele Algeria udlalelwe elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ah, Amalunga edale lephalamende awesifazana atshengisele izolo kuleli dale ngokunaba phansi ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Agoqela ukuthi umntwana engakhulelwa akhutshwe isisu ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi engasebenzisi indlela ezilimazayo. Abatshengiseleyo laba bathi lokhu ngokunye kwamalungiselelo okunanza ilanga le-International Women's Day elikhona ngesonto. Sixhume omunye wamalunga ephalamende aphatheke ekutshengiseleni lokhu, unkosikazi Nomathemba Ndlovu omela iGwanda Central.
Lokhu besikwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka kuthiwa International Women's Day. Njalo besisithi ngesilungu besidemonstrator against gender inequality. Sikhangela lama teenage pregnancies, ukuzithwala kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu-18. Sikhangela njalo lokuthi abantwana bayazithwala sebebhoda ngasense besiyakhipha izisu. Ikanti nga uhulumende uyakhipha eminye imithetho yokuthi abantwana kumele benze lokhona okuthiwa yi-safe abortion, ukwenzela ukuthi bengabhodi ngale besiyakhitshwa ngabogogo begcine besifa ngobuningi, yikho kade sikhala ngakho.
Umbiko wenu beliwuqondise kubani njalo libone ngani kuzanceda ngani likwenzile?
Umbiko wethu since siwenzele ePhalamenti kudale leZimbabwe besiwuqondise emuntwini wonke, ikakhulu kubobaba abayibo abahlukuluza abantwana bebanikeza izisu. Senzela ukuthi lo baba osekucwineni khona le madojeni abekwazi ukuthi akwenzayo kayisikho. Umbiko besiwuqondise kumuntu wonke waseZimbabwe.
Kungani likwenzwe lingabesifazana bodwa?
Bakhona sibili abanye abatshengiseli ukuthi bayakuzwisisa lokho esikwenzayo. For example, u-vice president we-party yami uTendai Biti uhlalile lathi phansi wasixhasa ukutshengisela ukuthi lokho esikhala ngakho layo iyakuzwisisa.
Lalikuqoqe nini lokho? Khona lizaqhubeka ngakho.
Ephalamenti yeZimbabwe kilonto okuthiwa yi-Women Caucus ehlanganisa omama abama-parties wonke. Siyahlala sisenza ama-meetings ethu sibona okusihlukuluzayo njengabomama. Yikho lapho esidecide khona ukuthi singenza njani. And futhi akuphelelanga khona. Kungikhona u-National Chairperson wethu we-Women Caucus ezamuva i-motion esizayidibetha sonke esikhangelele labobaba ukuthi labo bazayidibetha. Sidibetha ngezikhalazo zethu zona lezi ezifana lokuthi kakhulu ama-teenage pregnancies asemaningi kakhulu eZimbabwe. Futhi manxaso kwenzakale njalo bayayaliswa lokho esingathi ngama-health services ukuthi bayelatshwe. Umthetho uthi umntwana o-under 18 nxa kumbe engangazithwala kumbe bakhiphisiso ngekho emthethweni kumbe bagula imikhuhlane kumele abuye lo mzali. Ikho kuhlukuluzayo esikhala ngakho ukuthi ngabantu bayasizwa ngoba izinto lezi zi-affecta umntwana oyinkazana afana lokuthi zi-affecta umama.
Ngemva kokutshengisela lokhu, yiziphi impawu ezilitshengisa ukuthi ngempela umbiko wenu wamukelwe?
Ngingathi uphawu esilubonileyo lathi saze sajabula. U-Speaker of Parliament ngiyohle wathi bomama kumele limuve i-motion ukwenzela ukuthi into leyo li-debate. Luphawu lokuthi kutho ukuthi kuzwisisekile ngoba sihlezi sizama ukuyi-debate sikhuluma lapha lalapha bekungani abantu abakunaki, but namhla ngokuninaba esikwenze phansi hhayi kukhanya kuzwakile. Khonokho nje kodwa ukuthi u-Speaker of Parliament uthe selizamuva i-motion li-debate sibone ngani luphawu oluveza ukuthi into yethu izakuyakhatshana.
Ngezinye indlela nxa selila abanye benu bezanu-P F azingene zombusazwe lapha yabe selizwana nalo.
Ama-problems affecta umama njengokuthi engumama. Umntwana engadlwangulwa ngithi kumbe kubanjwa i-rape akukhanyela ukuthi lo retshiwe ngowezani kumbe ngowe-MDC ngumntwana oyinkazana. So siyakubeka eceleni kwama-parties nxa sesigebhene lama-problems abomama.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu umela iGwanda Central edale lePhalamende njalo ungumsekeli kamkhokheli webandla leMDC kuleli dale uDeputy Chief Whip. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Abaphilanga ukuthengisa esitaladeni bathi kulukhuni ukuthola inzuzo emsebenzini wabo ngenxa yokusilela kwemali elizweni okubangela ukuthi behluleke ukuwoda konke abakufunayo. Ukudilika komnotho welizwe sokudale ukuthi inengi liphile ngokuthengisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Bafuna ibhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe lapho umuntu uyavuma sibili, ngoba bathi khonana abantu esebenzela balapha emsebenzini yokuthengisa ukuthi nxa siyawoda bayayala ezitolo ezinkulu, abathathi, bafuna ikhethi sibili. So kade ngawulazi uma uthi uhambe uyayithengisa uyayidinga leyo kheshi futhi kuzenza ukuthi kwanisa ukuthenga. So umuntu akutshela ufana nxa ule 100 RTGs uyakunika 60 pond, uyakutshela njalo omunye umuntu iyikheshi. Kumbe nxa ufuna ukheshi ye-60 pond umuntu akutshela ufana nginika 100 pond nge-110. So nxa uthi wayithole enxeyelo umuntu uyabe edakiwe sibile enxenye yabe engxenye 140 ebe yi-40% premium. But vele nje abantu bayayidurisa okuzwayo ibonanza even lezitolo ma ungene ezitolo siyathenga umuntu vele abantu baya befoli besona awuthange ngekhesi yini ngikuswayiphele kumbe awubhadale ngikho kheshi kunjani awubhadale ngekhesi kwenzele ngikho kheshi. So vele ikheshi iyadingakala yilihlele ntwala sibili kayibona. Maye-ke nxa ukuthi usebenza-ke la umsebenzi nale yabanye abaningi formal employment uyawuthi ukuthi khonana so kumele ukuthi uyithengise uthole imali yokugada umshebha kakhomi vele ukuthatha yona ikho kheshi ndini le ngaphandle ukuthi uhulumende kuphele avume ukuthi imali le abantu abasaba ayifuni ayisebenzi maybe kumbe kuthengisa irandi kumbe kwenziweni but akutebele umzama ukuthi imali eyitshe ngoba sibili kulokhu nzima ebantwini.
Kodwa umsebenzi uqhubeka njani, abantu bayathenga yini impahla zenu njalo ziyawodeka yini?
Abantu bawoda ngaphandle babe siyadinga imali yokuthi bawode ngaphandle kwelizwe impahla. Yikho-ke umuntu kumele athenge futhi leyo foreign currency ngale ku-black market yangkhona ngamaphevenzi aladurayo. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu kumele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency umarandi kumbe amapula ukwenza ukuthi ane siyathenga impahla phandle kwelizwe nxa umuntu owodayo. Imali yakhona abantu bathenga nzima ukuthi bathule ikheshi. So sokunobunzima ama-sales seyehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi into bezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ngekheshi yakhona kabanayo. So sokunobunzima ngapho umuntu engazathi ngiyamukela ikho kheshi yakhona leyisenjani ingamukeleki.
Kodwa ngezinye indlela ukuthengisa nokuthenga lokhu yikho abantu abaziphilisa ngakho. Kuyanceda iningi ukuthi linakekele imuli.
Sonke siyakwazi ukuthi nxa sikhangele inani labantu abasebenzayo selayehla kakhulu. Abantu abazisebenzayo kade sikhuma kunjenje sebangakubo 70-80% anxa sikhangele amasikilisi avela kuhulumeni okutshengisa ukuthilala wonke umuntu kathesi phose sethengisa. Ngokunjalo-ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho, amafemu seyavalo. Abantu bephila ngokuyawoda impahla ibathengise.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi uhulumende uzaqhelisa uhlelo lokupha abafundi ukudla oluqhutshwa kwezinye izikolo zeprimary luye ezikolo zesekendari. Iphephandaba linye lithi njalo umkhosi wokuthakazelela uzibuse uzaqhutshelwa enkundleni yeBarber Fields lonyaka. Lokhu ngokwakuqala ukuthi umkhosi lo wenzelwe phandle kweHarare selokhe ilizwe lathola uzibuse. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bantwanami basakazi labalaleli abanizwayo ngalesi sikhathi, mina ngugogo Makhumalo Hayi Zimbabwe inzima. Shuwa kunzima. Ubona sesekulekele ground yebhora. Kho kuyikuphe siza kukwanisa. Shuwa nxa sikhuluma iqiniso. Mina senze ngikhumbula uSmith. Nga uSmith yavuka namhlanje ubezabaleka eZimbabwe. Athi hayi ayeseyikhwe ngikwaziyo. Shuwa komile sizabulawa yindlala. Sibulawe yikho konke kukhona eZimbabwe. UNkulunkulu shuwa kangenele. Yazi sifana labantwana bakwe-Israel ababetshiswa izitina ngotshani. Thina esiphila eZimbabwe. Shuwa siyacela kuNkulunkulu sesikhulekile. Sesize siphose ukusubuka amadolo ukuthi nga uNkulunkulu yangenela siphile bakithi. Ngoba umntwana okhule namhlanje kakwazi ukuthi kuthiwa isithupha sihlatshiwe. Vele ungamtshela ngokuthi isithupha sihlatshiwe uyamangala ukuthi yinto enjani. Ngoba kabakwazi ukusebenza, bazasebenza ngathi izimayini zonke zavala, kuselo kuzimayini okungakungani. Bakithi zihlobo zami, uNkulunkulu kasingenele bakithi, lamanye amazwe angenele abone ukudubeka kwethu. Ngiyabonga.
Salubonani Studio 7 kulilanga lami namhlanje lokuzalwa. Ngisithi happy birthday to myself. Mina msakazi engiza kutsho kuyiwani. Angeke ngikhulume nzima. Mina ngicela ukuthi i-government yeZimbabwe ivumele abantu abangaphandle kwelizwe ukuthi bavote lapho. Kodwa ngiyakwazi ukuthi yinto engeke iyenzeke leyo ngoba izani uyakwazi ukuthi mangavumela abantu bangaphandle abangaphandle kwamazwe bevote izadliyo ngoba bonke abantu abaphuma eZimbabwe lapha babalekiswa isimo seqembe libusayo yingakho bengeke bevume kodwa siyabona kwamanye amazwe avumele ukuthi abanye abantu aba out of ilizwe bavote akufanani lakithi sivote ukuze kubonakale phela ukuthi laba bantu vele ngempela yini abasusela izwe manje izani kubona ukho ayikufuni so besicela msakazi ukuthi ngabe kuyavunyelwa lathi sivote sisemazweni okuhamba.
Njani basakazi abalodumo kuStudio 7 siyalibingelela likhuluma loSofa Sonke Mphongolo eKhayi. Ye, ngithe ngikhulume kancane lapha ngikhuluma ngohulumende lo ongakwaziyo ukuthi wenzani. Ngikhuluma ngedizili le amafutha osokuthi abafunayo bazithekele ngaphandle kwelizwe bazowathengisa nge-US dollar. Bathenge i-US dollar. I-US dollar anti yavalwa. Isivunyelwa futhi bakwazi abakwenzayo lapho kumbe badlala amadlwane, badlala amatupe njengabantwana. Kanti vele izani yenzayo mthetho ayisibi. Sebedlulekile laba bantu. Kumenemene bonke kuze kuphume egcekeni. Kanti vele benzayo. Akucaci okuyizinto. US dollar bayithatha ngathi ingekho. Bathe ibhondi lethelo. Uma ngikuzwa usanda kukhuluma wathi imali le ihamba kuhle. Ihamba kahle ngapi? Yona ingathengi. Ukhiphe ibali elithi bond. Wabhala Zimbabwe dollar. Zimdollar. Yona iyibhondi. Usenza abantwana abakwazi into yabo abayenzayo lo mthuli. Abaphume ekhundleni laba bantu bayazehlulekela. Alubana belalile beke bezwa ukuthi sithini. Kabaphume umthuli lo mangudla. La i-president wakhona ongakwaziyo lokhu kusasusitshela lokhu kusiza lokhu kambe uvilizwe bandle lethu hayi izanisithathisezi
ninjani basakazi kwaStudio 7 mina ibizo lami undodana Ndlovu lapho egoli ngokuhlala kodwa mbiye nkaya egonye lapho namhlanje ukubonga le thuba elithenga lanikeza lona sithanda ukubonga nathi mina namhlanje indaba enzama ukusondeza kenye indaba yamafutha petrol nabo diesel laba wasukwenzakala eZimbabwe. Inombuzo ukuthi kanti manje ma kuyathiwa abantu basebenzise foreign currency imali yangaphandle ukuthela amafutha emagaraji. Right mina into esengizibuza umbuzo oyi-1 ukuthi njengoba abantu laba abathiwa ukuthi basebenzise foreign currency basebenza eZimbabwe bakholiswa yi-government abanye bakhona abanye njengamateacher, amantu, ama-doctor, ama-nurse bakholiswa yi-government yenaleyo ibakholisa ama-bond. And that money I don't think ukuthi lo muntu okhola more than 10,000 to 20,000 be 15,000 wonke mhlawumbe wakhona ngaphansi kwa 5,000 abanye bahola ama 3,000 right imali kuyingama-bond le manje usisitisi unemoto ubususiyathenga ipetroli lo oyithengayo uthenga ipetroli ngayiphi imali angiyiboni into kamnangabhisiba le ngqondo itshengisa ukuguga engqondweni
la abo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isiphepho esiqhamuke edolobheni leNashville eTennessee kwelemelika kuthange sibulale abantu abangamajumi amabili lanhlanu njalo sadiliza izindlu. Ukuhlaselwa kwamabutho akwelemali ngabahlamuki kubikwa kulakho ukuphazamisa inkulumo zokuthula phakathi kukahulumende lamaqembu abahlamuki atshiyeneyo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo kukhetho lokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrats kukhetho lukamongameli waleli lizwe ngolwezi. Kukhetho olwenziwe ezabelweni ezilithumi lane izolo olwamaprimaries, sisiza emoyeni umnumzana Biden obesenqobe kweziyisishiyagalombili ezivalisa eVirginia, Arkansas, Tennessee, Alabama, Oklahoma, North Carolina, Massachusetts naseMinnesota. Omlandelayo umnumzana Bernie Sanders yena obesenqobe kwezine ezivalisa eVermont, Colorado, California naseUtah. Iningi lithi uBiden wenze kuhle kakhulu kukhetho lolu ngendlela ebingakhangelelwanga. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sikhuluma leStudio 7 phambilini kwalolu khetho. Umnumzana Phithizela Ngcobo ukhanya eyithe ekhaleni ngokuthi umnumzana Biden uza kwenza kuhle kakhulu kulolu khetho.
Ngombono wami akukacaci njengokusithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwine kabanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bevintshisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate isilungu sebephumile abafana loButhijej noClobuchar lo-Steyer bonke baphumile ngemva kwe-South Carolina. So ngombono wami sekungazi ukuthi uBiden ufela abakhokhelaba ngani baningi ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba sebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba bantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hhayi ngombono wami ngani hhayi uBiden ngani hhayi sekungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhu esithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, siyaphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButhijej, kwathi uClobuchar I think uphume ucele phumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osekwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesaba ukuthi uBiden hhayi sekumphelele, kodwa ngegqibelo usengumqekana nje usevukile selejahelithe, abantu bonke sebekhalele ukuthi hhayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusenzakala ngeziko ethelileyo uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
But kumujikelo obhanga kathi sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abale mali, angiboni ukuthi uBloomberg abantu bamthanda. Njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York, abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, kwakuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini bakubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamiswa yini. Njalo sinazelethi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Uhambile esontweni e-Alabama ngesonto ukuthi abantu bamflathela, abantu basuka bamflathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginja ngimxolelanga.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uza lokho eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami, nginje mina ngangimsekeli kaNkosikazi Warren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sohamba ngayo Warren lidize lihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi njengoba besike sakhetha singatshintsha yini sikhetha omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu ofile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani 12 usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kanti vele ongaluphalanga nguphi? Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama 90 years ansoze ngiqamba amabizo. Akulamuntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze beyengena ebhudini.
Umnumzana Phikizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loPrax Service Jeremiah weStudio 7. Ngelele ababukeleyo ku Facebook Esther Lindsay Hammond uthwena amachono msakazi kuzoba lo ntombi zodwa Gumede Ncube uthi sicela u president akhulule usiwela bantu uyaphinda laphana u Hammond uthi yena kanti u Kirsty Coventry sekhitshiwe ukuba ngu minister of sport na hayi besingakuzwanga lokho Lindsay Ntombi Zodwa uyaphinda lawe uthi hu nxa sebefuna kuvunyelwe iabortion kuzaba nzima yazi then kulobani laphana sonke Khumalo SK uthena livuka njani bantu bakithi JB Mavena uthena niyalondoloza yebo kunjalo. KG ehlabela ke kamnandi lapho tiyena Jerusalema. Hey, beyihlanyisa abantu abaningi lengoma ngoDisemba lamanje lokhe ichisa be yavutha. Siyezigqibeke ezekuseni ngokuhamba ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe yi-coronavirus aziseyi kuvunyelwa ukungena eZimbabwe nxa zingelancwadi eziveza ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo lomkhuhlane. Amalunga etale le parlamenta wesifazana atshengisele kuleli tale izolo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asipheni sonke kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo kwamanje sithi lijone kuhle, yimi owenu uNtungamilinkomo.